Bathengisa ukuthini emgwaqweni kobulawo ogoqela imbhida inhlanzi inhlanyelo amatamatisi amakhabe ulude ikhabitshi amabhawuto izigqoko izipenete izipendamlomo lako konke okufunwa nguZulu kulabanye njalo abathengisa esifela emlonyeni inyama esitshwala lokunye ugogo Rachel Chabangu ngomunye wabathengisa okuthini emgwaqweni edolobheni leli
thengisa amazamba namanzi awomileyo indlube ezomileyo impushwa amkhomo konke kholoko indumba ndile mashuga hayi ungalisele kuhle kodwa sokuthi ngathola istock sokuwata sibi hayi ngeke ngaba ngcono
iningi liyakhala lisithi akula mali kulezi nsuku unkosikazi Georgina Ncube ngomunye wabo
hayi kunzima kabi lo December lo ade simkhangelile hayi asiphumanga lalutho ngapha namafarmers layo abanye abasincindezelayo ngoba bayasithengisela izinto labo bephinde bebuye lamaro lawo bezothengisa eceleni kwethu bethengise bona nge-wholesale price
uyakhalala unkosazana velile khabo
phakula nto e-right akutshintshanga kutshintshe u-5 ku-4 lapha izinto zinzima izulu liyana kuhle number 1 siyakubongela sisathola amanzi kodwa nathenisa amagwili asiwatholi kunzima ukuthi siwathole ngoba izulu liyana I think ayabola phansi izulu seline kakhulu
kuminye neemgwaqweni okulabathenga bethengisa impahla abadlephana bebanga abazothenga unkosikazi Siphiwe Moyo uthi akula ndlela ekhanyayo yokuthengisa impahla emgwaqweni kobulawayo
ngabe icouncil iyasinanzelela ikwanisa ukuthi isenzelwa kuzindawanyanyana okuncane ithi lapho umuntu ayehleli khona mba kubhadale ngelanga ukuze sibe lani le order cause into evele ngela order ayenzi ngoba any muntu uyamthola ehlezi lapho ofuna ukuthengisela khona umthole ehlezi ethi akula ndawo yomuntu la lami ngifuna ukuthengisa ngoba siyabe sifuna ukuphila and njengama-ages ethu esilabantwana basesebancane so yeyi kuyinto enzima kakhulu uyabukhumbula ukuthi kuyakuthi umuntu ubuye bhekhetaren khonapho
umnumzana kheni idube layo othengethengisa emgwaqweni wobulawayo uthi ukugcwala kwabantu ezitaladeni bethengisa kuveza ukuhlupheka kwabo
kuslow because iviki yokuvulwa kwezikolo kodwa sikhangelela ukuthi kuza kuphike abaningi emgwaqweni yesibaningi because abantu bahluphekile badinga ukuphika kodwa awusweli
abanye abathenga bethengisa bakhala ngokubhubha kukagogo owayedume kakhulu uRose Nyathi wayelwela amalungelo abo umngane wakhe unakafarayo uthi akusebenzeki ugogo Rose engasekho
kwesinye isikhathi yazwa kungathi uzambona kukhulumisa mbe uzama usibone ukuthi nafarayo uzakutela ngamandla but konke siyakubeka kunkulunkulu ukuthi unkulunkulu lesizado ngakho kumele sikuvume kokubhate okwakathe sisazobuhlungu
owayefundela ukuba ngumanjinela wendiza mthini ekolejini le-Middle State University unkosazana Tsitsi Siwela wake wathenga ethengisa impahla okweminyaka emihlanu engakatholi umsebenzi
ngangithengisa emakethi ngasebenza kwesikhathi eside ngithengisa ama-groceries emakethi kwesikhathi eside silabogokuros semakethi kodwa ngiyabonga ngoba ngagcina lami kwasasisukenze emgwaqweni ngagcina lami sendenhlanhla ngathola umsebenzi njengomuntu ayelesikolo sakhe ethengisa kwaselesikolo hhayi umnyaka omutsha ngawungena-ke kuhle sengisebenza-ke i-airport
umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu uthi inani labathenga bethengisa likhuphuka nsuku zonke kobulawayo okwenza kuminyane okwesabekayo
abanye kasibazi ukuthi bavelela ngapha abantu sebesuka kwamanye amadolobho babuye bazohlala bakhempe khonaphana ku-5th avenue laku-6th avenue bathengise osokubangela ukuthi kube lengcekeza eningi kakhulu ngoba akula zambuzi akula lapho abagezela khona
inhlanganiso ye-solidarity center ibika ukuba kulabantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ezibabha abedlula izigidi ezimbili 2.2 million ithi abantu laba bathengisa impahla ebiza phose amabhiliyoni amane US 3.96 billion ngomnyaka ngimalesizo 7 kobulawayo igama langu ezachisa sibani.